Ezindabeni benze tulamhlanje. Abantu abaningi eGwanda bathi kabaluzwisisi uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lokuvota. Abathenga bethengisa impahla benza umhlangano wokuhlolisisa ukukhahlanyezwa kwabo ngamapholisa. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana sezidinga incwadi zokuhlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Uhlangothi lukahulumende lwezempikela kahle lwethula uhlelo lokusetshenziswa kwamaphilisi okuphakeme. Lifuna sixoxe ngani kusasa kuhlelo lwethu Zimbabwe Today asixoxeni esilwethulelwa nguGibbs Dube ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook. KuLivetalk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwemibiko okwalezi nsuku okubizwa ngokuthi yi-social media. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz kushortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.